Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, imanyane labe Betterment Foundation, ibulawayo City Council, kanye logatsha lukahulumende olwe Youth Arts and Creation. Abantu babuthane eLarge City Hall bebonisana kanye lokunikana amacebo ukuthi bangenza njani ukuthi bavikele intsha ukuthi ingachaphazi impilo ngokunatha utshwala, izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebaningi emcimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties. Amavuzu yimicimbi eyenziwa ngabasakhulayo nxa izikolo zivalwa lalapho sezizavulwa. Unkosikazi Sinqobile Ndlovu Tematema, owenhlanganiso ye Junior Chamber International kobulawayo, uthi kuningi osekukhulunywe ngodaba lwemicimbi le.
So kulezinto eziningi ezikhulunywe about indaba le yamavuzu. So okwenzakale namuhla kuyasincedisa ukuthi sibe le comparative baseline. Xa sesenzile research sesizabuyela back to izinto eziphume ku forum lay bese sibona ukuthi kuyafanana yini lezinto esizithole ku research kumbe umehluko ungapi. Khathesi ku forum abantu bakhulumile ama proposed interventions, but through research yethu sizaphuma maybe lamanye ama interventions, so sahlanganisa konke and hopefully sibe lombono towards a sustainable solution.
Unkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo weBupra, uthi ukhangelele ukuthi baguqule impilo yabantwana njengabazali kungumlando wabo.
Esikhangelele ukuthi siguqule impilo yabantu abethu ngoba ivele phakathi kobunzima. Kodwa phakathi kobunzima abantwana ayisibo abalomlando kakhulu. Abahlobulandu kakhulu yithu abantu abadala. Yithe sithengisela abantwana ama-drugs ona la akhulunywayo. Yithe sinabe izindlu ezihaywayo zisetshenziswa ukuba kube ngamavuzu party. Ubona yona limithi ebengikhuluma ngayo engutsheni. Iphuma nabantu abadala engutsheni. Bazoyithengisa bayithengisela abantwana. Lama-drugs ona la athengiswa ngabantu abadala. Sithanda imali kakhulu. Uhlupho lwethu esulalo yikuthi sithanda imali, asinandlela, asibekezeleli indlela yokwenza imali ngendlela eziqondile. Yithi abadala esingenzi kuhle. Wonke umuntu omdala ngendaba yama-drugs lamavuzu parties is to blame ngoba asizange sime eqinisweni abantwaneni bethu. Ngithanda ndaba ngoba isowami.
Unkosikazi Chabalala uqhubeke wathi amapholisa lawo akancedi lutho ngoba efumbathiswa lapho kuthe kwadingakala ukuthi abophe abaqoqa limcimbi.
Okunye futhi okwenzakalayo kakhulu ngamapolisa, umthetho kawukho, amapolisa gangi la corrupt, ayathengwa ngezimali, babotshwa abantwana, umama yena lo umahadebe adize, uyazidizela nje, adize ukhangele, so uyangeke uhawule wena usithi uyabanjwa. Baphiwa ukudla badla, amapolisa awenzi kahle ngoba yibo esibathembileyo ukuthi bo abangakontrola, abangavala konke lokhu ngoba yibo phela ababamba umthetho. Nginje ngaze ngimama lo ngimbone ngimbambe ngimtshaye ngimthini yime ngicela ngapi ngisejene njoba ngisitsho kathesa ukuthi saphilo suchet ye 10,000 esingisenda brothers lapha ukuthi isenda lo what ngoba sakhuluma ukuthi umama lo uthenga samatrucks endiyathengisa ulokho ekhona ehlala khonapho ewathengisa kathuthanga izakhamizi zazimtshelile zatshela lo mthetho ukuthi umahadebe kasuka edinga indawo kwenye indawo sithe sicela amapolice athi asozasula.
Umbalisi obekulumhlangano umnumzana Mlungisi Ncube uthi sekunzima ukuthi labo benze umsebenzi wabo ngomthetho osukhona.
Challenge esikhona these days ukuthi singathi thina umthetho kawusavumi ukuthi senze kuhle umsebenzi wethu ngoba utshaya usavunyelwe. Ungazama ukukhuluma lo mntwana umkhuza the next thing uyakureport emapholiseni ukuthi sengitshayiwe sengithethisiwe. And enye challenge ekhona ukuthi abazali angazi ngithi umbe abasengabazali bakudala ukuthi sebenakekele abantu abakuthi umntwana engaze le problem efuna ukuthi sikhulumisane kwese sikhathi ababiza ukuthi babuyele izokhuluma bathi ababuye kuyathiwa adilani lakho khona ngapho. So at the end kasakwanisa ukuthi sikhulume sibonisane ukuthi abantwana singabenza njani. So yikho sesihlangana nama-problems anje abantwana sebesilahlekile njengamateacher singazi umbe abadala lokho.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka kakhulu ngalokho okwenziwa yintsha ukuthi bazidlalisela ikusasa yabo eqakathekileyo ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebancinyane ukuthi basengozini yokubanjwa imikhuhlane eminingi. Bakhalaze kakhulu ngokuthi umthetho kumele udlale indima yawo ngokuqondileyo ukuze basindise impilo yentsha. ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.